abantu ukuze bezikhulule kuqakathekile ukuthi bephakame besekele uhlelo luka 31 July. Kodwa njengoba kulomkhuhlane kukabili kwabaqoqala lomkhosi, if either ukuthi bekhangele isafety yabantu bethu, abantu bengangena ezitridini behlale ezindlini, sibone lakho kungaba effective kumbeni bedinge indlela. Kodwa ungathi uyakukhangela lokho, abancindezeli sebedinga indlela zokuthi bangaqalisa ukuthi bethusele abantu, ngoba even lawona lama-figures, uhlupho olungazakaliyo ukuthi ngaweqiniso kumbeni ngama-figures that are for justification kuthini akwenza ukuthi abantu besukumne ngoba kule corona. But mbona ngazathi iningi labantu oda ngibalalele bangani u-31 bebemkhangelele kakhulu ngoba sebeduveke kakhulu. Kodwa kulezinye izinhlangano esingathi ngama-askaris asekhepthwe ngohulumnende abathi khona uhlupho olukhona lungalungiswa ngokukhulumnisana, kodwa ungakhangela nohulumende kuyacaca ukuthi kalandlebe yokulalela umuntu.
Sesizwe abanye besithi njengoba kuthiwa khona abantu bengaphumi ngobuningi ngenxa yegcikwane leli elikhona, abantu abasoze baphume. Ubona ngani kuzaba njalo na?
Ukubambana kukhona ebantwini, ezinkokhelini akula kubambana, ngoba izinkokheli zonke zikhangelele either amabizo azo ukuthi abe makhulu kumbeni ukuthi ziza kudlana. Kodwa abantu abadubekayo ungabhoda ubalaleli, badinga into yonke ingabe ivela kubani engabasiza kulolu hlupho abakulo. So ungakhangela into esiluhlupho kakhulu ayiseyozano, kodwa sokungabantu abasebukhokhelini. Bengixoxa lamanye amajaha akuzano 2 days back, ukhona undodote kimi, yabona ohluphe silalo kathesi yikuthi akula nkokheli engabambanisa abantu, ithi kasifuqeni lobukhokheli obukhona. So okuhluphayo ngabantu abaselfish, abagreedy, abalama egos. Kodwa ngabe ayisikho lokho, ngabe bekuzaba possible ngoba bonke abantu bezakhuluma ngazwilini ukuthini, kasibambisaneni kungakhethelekile ukuthi ibandla ngelikholwa mbani kumbeni ngelikabani, kodwa kube yikuthi sincedisana njani. Ngoba ungakhangela kathesi amanesi atrakile, akuzwakali lokuthi siya ngaphi njengelizwe, no one can tell ukuthi kusasa kuyavuka kunjani. So mbona ngazathi osokubambile kakhulu kakusiyoni, siswele inkokheli ezimisele ukulwela abantu, hathi udumo lwayo hayi inzuzo yayo. Kodwa ifuna ukuthi wonke umuntu oyisizalo neseZimbabwe kabe le 3 meals a day ezidecent, kabe le shelter, kabe la ngokungakhanya athe even transport. Abantu umkhuhlano nalowo khona uphaswa ngendlela ezijeneyo, khangela emabhasi intantu baye begcwele njani, khangela amalayini, khangela amalayini emagrosa abantu belayinela ukudla. So mbona ngazathi konke khonoko alumana sile nkokheli e people centered ibiza bebezachiya ama personal interest bethu bantu, kasibambaneni njengezizalane zelizwe silwise lolu hlupho esibhekane la.